waku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 20 kuNhlolanja 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, usibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe wethule umbiko wakhe we-monetary policy namuhla, wavuma ngokusemthethweni ukuthi isilinganiso sebhondi kasilingani lesedola leMelika. Abantu abangamashumi amane basinde engozini yomgwaqo duzane ledolobho leGwanda lamhlanje ngemva kokuba ibhasi yeMzansi Express ebivela eGoli ilubhekise kobulawayo ithaye ubabhemi. Izifundi zize ngobunengi embukisweni wokudinga indawo zokuya kwenza izifundo emakolishini asemazweni o-2019 Global Education Study Abroad Expo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abangamachomi amane basinde engozini yomgwaqo duzane ledolobho leGwanda lamhlanje emadabuka kusa ngemva kokuba ibhasi yeMzansi Express evivela kwele South Africa isiya kobulawayo ithaye ubabhemi. Kubika uAlbert Ncube.
Loba nje yona isele izimele idolokisi letrele belidonswa yelibhasi libhewukile okudala umonakalo omkhulu okubhidlika kwempahla ebithwelwe. Omunye walabo abakade besebhasini ongathandanga ukuvezwa igama ude umtshayele begijima ngesiqubu esiyingozi.
Thina laba abakade besingasaboni kwa next noma kuphunywaphi noma kwenzekani, kugcwele intuthu amaglasses kushana ngamakhanda lapha abakade. Yawumisa kungesikhathi imisayo lapha. Maye misa lapha siyazi noma kuphunywa sidizi sonke lapha. Sole ibheke i-1. Asazi noma bazosifinda imali zethu. Sizibe ubona umonakalo because i-problem yaka drive. And bamnandile abantu. So balekisa kakhulu. Zanga mamela.
Unkosazana Sharon Ngwenya omunye wabakade besebhasini le ubekhala ngokulahlekelwa impahla kodwa waphanga wathi inkalakatha impilo.
So I'm just happy. Okudisappoint kuphela ukuthi khona ama groceries and everything. Bele akukho kufile konke kumoshakele, but I'm just happy for impilo zethu kuphela.
Umgwaqo omkhulu osuka kobulawayo siya eBaybridge uhlezi kule ngozi ezidalwa izifuyo ezibaliswa obabhemi kanye lenkomo. Abatshayeli balibhasi kabathandanga ukuxoxa lathi ngalingozi. Kolunye udaba lwasedolobheni leGwanda bekungabizwa ozwayo lamhlanje lapho kuvula ivinkile elithengisa ukudla okuphekiweyo elePizza Inn lakuqala kuleli dolobho kanye nelinye njalo ivinkile lesibili eleChicken Inn. Umqondisi wePizza Inn unkosazana Sibongulwazi Mpofu uthi baqhathe izisebenzi ezingamathumi amathathu njalo nezisebenzi ngezakhonapha eGwanda. Linda yokudlela isegaladini le-engine lapho kuma khona kukhulu izimota lamabhasi asuke eGoli elubhekise kwezinye izigaba zelizwe. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimhlotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe le Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutka wethule umbiko wakhe wezibopho eziphathelane lemali owe-monetary policy eHarare lamhlanje lapho avume khona ngokusemthethweni ukuthi isisindo semali yohlobo lwebhondi kasilingani lesedola lemelika. Ngokunjalo uMangutka uthi isilinganiso semali zombili sizagxila ekuthini umkambo wemali uthini kumbe i-exchange rate ngesiNgisi kuqala ngomvulo. Kubika uGibson Bebe.
Lokhu kuza ngemva kokuba ukulinganiswa kwemali yohlobo lwe-bond note ledola lemelika sekubangele ukuqonga kwentengo yempahla lokudla elizweni ngoba idola lemelika lisilela osokubamba ngamandla abantu labo somabhizimusi ukuyalithenga emkambo wesitha lapho elilodwa elibiza phakathi kwamathathu loba amane amadola e-bond note loba i-RTGS. UMangutka uthe ibhanga lesizwe selisungule umkambo wokuthengiselana idola lemelika emabhanga owe-Interbank Foreign Exchange Market lapho uZulu angenelisa ukuthenga loba ukuthengisa idola lemelika. Kuqhubeke ethu Mangutka ukuthatha leli nyathelo kulakho ukuvimba umsebenzi womkambo wemali wensitha.
Lokhu esikwenzileyo sikwenzele ukuthi imali yethu ibe lesisindo, intengo zehle. Kutsho njalo ukuthi sizama ukulondoloza imali yethu kulokuthi siyekele umsika wensitha ube yiwo osethulela intengo yemali yethu. Sithi thina njengabantu bamabhanga sesithatha lowo mlandu wokuthi silondoloze imali yethu ngokuyithengisa singamabhanga.
Umsekeli kasibalukhulu we-RBZ umnumzana Khuphukile Mlambo ugcizelele inyathelo lesithi lizenelisa ukuthi umsebenzi wokuthenga lokuthengiswa kwedola lemelika wenziwe emabhanga ngendlela esemthethweni hatshi emkambo wensitha okuyikho sokubangele ukuthi liswelakale elizweni. Uthe lokhu kuzakwenza kube lula kwabamakhampani afuna ukuthenga okokulungisisa impahla zabo phandle kwelizwe ukulithenga emabhanga kusemthethweni. Uphinde wanika isibonelo salabo abafunda phandle kwelizwe abafuna idola lemelika ukubhadala imali yesikolo labo bazathokoziswa linyathelo leli.
Osokukhona ukuthi khathesi umuntu ofuna ukubhadala ischool fees yakhe kulokuthi ami 3-4 months emelele imali e-allocation uselapho uselelungelo lokuthi ahambe ebhenki ayithenge imali nge-rate ayinikwa ibhenki abhadale ischool fees.
Uphinde wathi izibopho ezethulwe i-monetary policy statement le zilakho ukudala ukuthi intengo yempahla lokudla yehle ngoba idola lemelika elikade lisilela iqalise ukutholakala emkambo osemthethweni owemali we-Interbank Foreign Exchange okuzancedisa amankampani loZulu obethengiselwa leli dola ngentengo ephezulu kakhulu esithi lokhu yikho okwenziwa ngamazwe afana leNigeria leAngola waphumelela.
Into ebesihlupha kakhulu kukhona ngendlela intengo esezikhwele ngayo abantu bese beluza ivalue yemali yabo. So esikuzama lapha yathi khona sivisele ivalue yemali yabantu ngesiNgisi preserve, we are calling preserve the value. In other words ukuthi sifuna ukuthi abantu bangalahlekelwa inotho yabo. Yikho esikuzamayo lapha, yikho sithe khona okokuqala sehlukanisa ama-accounts ngo-October last year awe Nostro lawe RTGS. Kanti sesekhona lezi akhawunti ezindala zikwazi ukubana zikhulumisane.
Kodwa iningi labantu elizweni lithi ibhanga le-RBZ liveza ukungathembeki ngokungacaci ngesilinganiso somehluko wedola lemelika lebond le-RTGS. Umnumzana Prince Thole uthi kulusiza ukuthi uZulu weZimbabwe uqhubekela phambili etshontshelwa imali yakhe njalo leli nyathelo lakho ukubangela ukukhuphuka kwentengo yempahla lokudla elizweni.
Ukukhutshwa kwemali yedola lemelika kumbe ungakhutshwa kwayo akusebenzi ngoba thina sesidiniwe zinhlelo zikahulumende ngoba lokhu ayisikho okwakuqala ukuthi sintshontshelwe izimali zethu, ngoba nxa uMangoja as a city izimali zethu azisalingani ledola leMelika, kutsho ukuthi nxa ngihola i-400 bond ngiphila nge-$50 nyanga yonke. Lokhu kuzaletha udubo ebantwini.
Abanye sebesabela ukuthi lumbiko we-RBZ kulokuthi ulungisise umonakalo okusimo sezenotho yelizwe ulakho ukubangela ukuqonga kwentengo yempahla ngesikhathi iholo lezisebenzi lingakhuphuki. Ezinye ingcwethi ezicubungula ngezenotho zithi uhulumende uselakho ukubuyisela imali uqobo eZimbabwe achile ekhona nxa esevuma ukuba i-bond note ledola leMelika kulingani yena ekade kulandula isikhathi sonke lesi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Beth.
Ukuhlaziya ukwehliswa kwesisindo sebhondi lamanye amanyethelo athethwe nguMangotshka sixhume incwadi ecubungula izenotho umnumzana Reggie Shoko.
Singathi uvumile ukuthi abangeke controle othe sithi ngama-market fundamentals ayi-economy, yikho akuvumileyo ngale monetary policy. But okunye okuqakathekileyo yikuthi sizibuze ukuthi njengoba eselidivaluwele lelo bond yena ayefake wathi liyi-1:1 le-US dollar, laba abangasebenziyo esingamapantsheniya ubafakela ama-safety net bani? Ngoba ngezindlela osokusenzakala ukuthi nxa umuntu adele 10,000 RTGS which ye now bezitshela ukuthi $10,000 ngoba bekuyi-1:1 ngokutsho kwabo ekuqaleni, khathesi singavuka le 10,000 ngama-US dollar isi 2,500 loba 3,000. So umbuzo omkhulu yikubana laba abalahlekelweyo bathola njani ivalue yabo, ngoba kulabanye phela abayilahlekeleyo ngoba babefakile kungama-US dollar, ivalue yabo irikhuphwa njani? But nxa sikhangele ngaphansi kwake konke singathi khona kube lesibindi wenze ofuze kuyenzakale ngendlela ye-economy esebenza ngayo khathesi.
Ama-RTGS dollars njengoba eseyimali Shoko, singathi ngamanye amazwi sokuyiyo imali yeZimbabwe yini?
Ngamafitshane la ngokucungula nangendlela engani ungacabanga ngayo, njengoba kungela nyanga ezithize sikhangelele ukuthi kuyaba nayo i-currency yeZimbabwe, ngikhangelele ukuthi bona sebesithi le yi-introduction, singathi yi-preschool ye-currency yeZimbabwe, baza funda khonapha ukuthi i-currency yeZimbabwe zingayivuka ukuthi flote lamanye ama-currencies izahamba njani. I think kuzabatshengisa ukuthi kuyahamba njani njengoba bethe kakudetermine yi-market forces. Ngezinye indlela siza kuthi noma nxa sebesithi sebelethe izindola ukukhangelela ukuthi bengalileta at the same rate ezabe kutreda ngayo i-RTGS dollar leyo lamanye ama-currencies, kuya kuyi-baseline. Ingavuka kuthiwa sithi ngo-November i-RTGS yabe i-1:7 le-US dollar, kungaba yikho okuzabe kuyi-rate ezangena ngayo izindola. So ngezinye indlela sesilalo i-currency ngoba sebevumile ukuthi i-RTGS i-currency.
Ibhondi lona yebo kalisalingani ledola leMelika ngokusemthethweni, kodwa iselimi ngaphi lona ibhondi nxa sesikhangela ukubana ama-RTGS dollars seyimali enanzwayo esemthethweni?
Singakhangela ukuthi ama-RTGS dollar lawa avela ku-trading yade sisenza e-bond. Ibhondi lona liyaliqhetha i-rate yona le e-RTGS.
Umnumzana Reggie Shoko, yincwethi kwezenotho, sixoxela ekobulawayo. Ku-Livetalk lamhlanje sikhangela umbiko wokusetshenziswa kwemali owethulwe libhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe namuhla. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika kanye labangane balo kuzwekazi le-Europe sebesole kakhulu ukulwisana osokuqhamuke kwele-South Sudan besithi kwephula izibopho zesivumelwano sokukhomisana umlotha esalotshelwana ngamacele omabili alwisanayo. Umsebenzi wokufuya ingulube kwele China ubikwa ubhekane lobunzima lonyaka ngenxa yokuqhamuka kwamkhuhlane wegcikwane le swine fever kulelo lizwe. Izifundi zize ngobunenge embukisweni wokudinga indawo zokuya kwenza izifundo emanyuvesi yasemazweni owe 2019 Global Education Study Abroad Expo. Kungakhathalekile ukuba isimo somnotho kasimanga kahle elizweni, kanti le mali yakwamanye amazwe yokubhadalela indleko yemfundo layo kayitholakali. Kubika uMark Peter Ntambe ngokugcweleyo.
Umqondisi wenhlanganiso yeGlobal Education uMnumzana Nico Eleftheriadas uthi kulokuqonga okukhulu kwenani lezifundi ezilesifiso zokuzwisisa ngamathuba akhona ukuze ziyefunda phandle kwelizwe.
It's actually been a lot more interest this year, which was
ukungezelela kwezifundi ezifuna indawo lonyaka. Sicathamisa lanyakenye okuyinto ejabulisayo. Sibhizi sibili kusukela ekuseni okuyinto esikhangelela ukuthi iqhubekele isenzakala.
Linhlanganiso imele amakolishi angamakhulu amabili emhlabeni jikelele, kodwa angamashumi amabili lanhlanu yiwo aze embukisweni walonyaka oweHarare ngenhloso yokuphathisa izifundi. Izifundi zeZimbabwe zibikwa zibhekana lenkinga kwamanye amazwe zokuswela imali okusuka kubenzi bedinge ukusebenza khona le kulawo mazwe laloba bengavunyezwa. UNiko uthi bayacebisa izifundi endabeni ezinje.
We make students all aware of the different situations.
Sithatha leli thuba ukufundisana locwayisa izifundi ngalokhu abenelisa ukukwenza befunda emazweni lalokhu okungamele bakwenze. Amanye amazwe ayabavumela ukusebenza ngemva kwesikhathi esithile okufana le-Australia, kanti amanye afana le-Bhilithane engavumi.
Izifundo eziningi esikhulume nazo zithi zilesifiso sokuthuthukisa amathuba azo, yikho zidinga imfundo yaphetsheya. Amakolishi amaningi athi kanalo usizo lwama-scholarship edinga ukuthi umuntu azidingele. Unkosikazi Victoria Kimoto wekolishi le-St. George's University yase-Granada e-West Indies futhi noma lidula ikolishi lakhe, linikeza ithuba elihle kuzifundi zeZimbabwe ukuba zifundele ubudokotela.
Our school is a US-based school, like US curriculum. And the advantage would be the student gets in, and in 6 years...
Ikolishi letu likuba izifundo lilandela indlela yeMelika. Izifundi zisungula izifundo zobudokotela zenelise ukuphutha ngemva kweminyaka eyisithupha. Njalo lokhu kunikeza ithuba izifundi zeZimbabwe ukuthi ziphume sezilolwazi oludingakala okufana lama cardiologist surgeons, lama neuro surgeons, benelise ukusebenza kwelemelika, benelise njalo ukuzophenduka kuleli.
UMnumzana Theodore Garabaiden wenhlanganiso ye-study group elama university amaningi angamalunga ayo uthi iphathisa izifundo ukuze zamukelwe kulawo ma university kalula.
For students who don't meet the requirements to go to university, they can go basically through foundation courses.
Siphathisa izifundi ezingela okweneleyo ukuthi zingene e-university, sibanikeza izifundo okuthiwa yi-foundation course, bebe sebephiwa khonapho nje indawo yokuqhubekela phambili.
Iziphathamandla kulumbukiso zithi abazali kumele besebenzelane labantwababo abakhetha ukufunda ngaphandle kwelizwe zikhathi zonke, bezwisise ngokudingakalayo, belandele leziqondiso zamaphemithi abo, benanzelela njalo lodaba lwendleko yezifundo zabo. Lumbukiso uphela namhlanje. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Inyuvesi ye Lupane sesabelweni semathebeleleni North isisungule izifundo ze degree ezolimi lwesisuthu njengendlela yokuthuthukisa kanye lokulondoloza indimi zeZimbabwe. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Ngaphandle kwesisuthu iLupane State University ibike njalo ukuthi izasungula izifundo ze degree ngezinye indimi ezivalisa isikhalanga isinambiya kanye lesitonga ukuze lezi ndimi zingachabalali. Ekhuluma esekwanda lamhlanje obona ngokusebenzelana loZulu kule university umnomzana Zwelithini Dlamini uthi bakhangelele ukuqala izifundo zesisuthu ngontulikazi lonyaka.
Lamhla silapha eGwanda Town silande ukuzohlangana labakhuluma ilanguage yesisuthu kanye lama institutions amanye akhona kule indawo. Sizobapha iprogram ye Soto esesiphekile sayivuthisa eLupane State University esikhangelele ukuthi iqalise ukufundiswa ngoJuly 2019. Kusitsho ukubana izolo lokhu besise Plumtree sethula idegree yesikhalanga.
UDlamini uthi basabhekane lokusilela kwengwalo njalo khuthaza amasuthu ukuthi athathe leli nyathelo lokuloba izingwalo ezizasetshenziswa ngabafundi.
Ingwalo zikhona kodwa zilutshwane, kutsho ukuthi siphakathi kokukhankasa njengobana kunje ukuthi abakhuluma lezi ndimi sibakhuthaza ukubana babhale iliterate. Abazakwenza ama-degree programs lawa kuzavuleka amathuba anjengokuthi babe ngabalobi bezingwalo, babe ngabathuthukisi bezindimi lezi, babe ngama-planners njalo kumbe ama-policy planners ezindimi lezi. Even nokuthi sibe lezihlelo eziningi ezingangena emaradiweni kanye nakuma-TVs.
Umnumzana Denson Kulubo ngumlobo wezingwalo zesisuthu njalo efundela uPane State University uthi amasuthu kumele aphakamele phezulu afunde ulimi lwabo ukuze bavuselele njalo balondoloze amasiko abo.
Kinto ke bona gore e botlhokwa ke molemo gore masuthu ba emelele ba tle ba gone gore ba rute ba dire ye program ke le gona go ipfumana bona go rediscover bosuthu ba bona ba bone gore culture ya bona di traditions just to fitso sa bona le mekgwa ba gona go itsoseletsa ga ba dirile mola kare ba tla ba bile ba filwe maatla a gore ba be batho ba pitire.
Ngimele umsakazo ye Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Abibutho leZimbabwe National Army bathi kusukela ngomgqibelo bazabhoda ezindlini zabantu bedinga impahla zebutho abathi sezisetshenziswa izigilamkhuba ukona. Embikweni eliwethu lenamuhla ibutho lithe inani lezehlakalo zobugelekeqe obenziwa ngabantu abagqoke izembatho zamasotsha seliqansile. Ukhona omunye undoda owabotshwa egqoke lezi mpahla ngesikhathi kutshengiselwa ngenyanga edluleyo. Ibutho like letheswa icala lokuhlukuluza uZulu lokudlwengula abesifazana kanye lezinye izihloko ezitshiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo walwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Kandla.
Amasotha kangikoni ukuthi bangaba belelungelo elingako lokuthi bangabe bengena ezindlini besithi kuzo badinga kwatshontshwayo bengatshongi ukuthi endaweni ethile kulempahla ezithile ezatshontshwayo ezombutho. Akulamtiko onjalo. So nxa kungelamtiko onjalo thina sikuthatha njengokuthi kuyabe sekuyikuhlukumeza abantu kuphela ezindlini zabo. Asikho lokho bayabe bekudinga lokhu. So lokho kutho ukuthi yinto abamele ukuthi khona beyiyekele levele lo badiployayo laye kaze yenze i-double check lo. Ngoba nasibili iqiniso elikhona le lapha akuzenge kube lo mbiko wokuthi ambutho untshontshelwe e-store room yabo ethile kuhambile impahla ezithile yizo lezo sebezilandeleyo abezidinga.
Kanti vele khona kuhamba njani ukuthi amasotsha atshontshelwe impahla zabo? Kuyabe kuhamba njani? Kuyenzakala nje vele khona?
khona endlini sikile uthwa khona ulazo endlini ulisotha kuthiwa zitshontshiwe kuyamele uthi enyangeni le kumaprofita lobothifika mtandi yedinga ukuthi kutshoni akuzange kwenzakale lokhu njalo kavele ngakusoze khona kwenzakale njalo kazenge zitshontshwe lezo mpahla nxa zatshontshwa ngabahle bakhuluma bona kwaba le alarm ukuthi khona hayi bakithi sokube lesehlakalo esinje impahla zombutho zitshontshiwe khangelani abantu bangabe behamba bekwenza lokhu kumbe begqoka impahla zombutho
kulabanye abafanisela ukubana impahla zangkhona lezo ziyaba zingazamasotsha asehlamukele uhulumende kungakho liqiniso
ayisoqiniso ngokubana kasikezwa ukuthi bakhona bona asebehlamukile asikezwa thina ukuthi khona enkambeni ethile bakhona asebehlamukile baphume belezikhali baphuma lempahla zabo kababonakali yimbi kwemele ukuthi iqale kubiyekwa yona leyo okwakhathesi sazi ukuthi khona kakula mbutho ohlamukileyo umbutho wonke nje uzilalele nje kulokuthula kubo kasiboni lutho sibili olubi ngaphandle ukuthi kukhulunywe nje kuphela iqiniso ukuthi wona isenzakale esayenzakalayo lesana kovele okufa kwabantu ngobana phela kuza kuba yisimanga ukuthi khona kuzathiwa khona kulo mbutho ohlamukileyo ulungikho anti bayakwazi ukuthi nxakulo abantu abahlamukileyo inumba zabo ngobani bavele emzini kabani ngobani lobobani ngayikho lapha phela bayadinga khona asikezwa thina ukuthi kulento enjalo eyenzakeleyo
umnumzana Max Mkandla ngohalwa impi yenkululeko obekhuluma ecingweni lo Chris Kande we Studio 7. Iningi labalandeli bomdlalo wenguqu lifumelana lomphathi ntambo wogatsha olubona ngezabatsha lezemidlalo uKirsty Coventry ekuthini ilizwe leZimbabwe kalilungelanga ukuphatha imidlalo yalonyaka eCOSAFA Senior Men's Tournament. Kubika uJoseph Njanji.
Umphathi ntambo uCoventry izolokhuphe umbiko kukhasi lakhe leTwitter esithi ilizwe leZimbabwe lisoze liqoqe imidlalo yeCOSAFA lonyaka. Ngoba ukwenza lokhu bekungasoze kuphathise ilizwe kanye lenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu elizweni yezifa. Umbiko kaCoventry lo uze ngemva kokuba engene umhlangano leziphathamandla zenhlanganiso yezifa kanye leziphathamandla ze-Sports Commission lapho kuthethwe khona isinqumo sokuba ilizwe leZimbabwe lichiyane nokuqoqa lemidlalo. Intatheli zindaba yezemidlalo uNation Gokwara uthi uvumelana nesinqumo sokungaqoqi imidlalo yeCOSAFA loba nje kuyinto edanisayo.
Yebo kambe kuludaba oludanisayo kubana ilizwe leZimbabwe aliseyikwenelisa ukubana libe yilo elibambe imidlalo yeCOSAFA ngenxa yokubana uhulumende kenelisanga ukuthi esekele. Kodwa kwelinye icele nje thina njengelizwe sibe singalungiselelanga sikhangela ukuthi izinkundla zethu zona ngokwazo hayi kunzima ukuthi zifike esibangeni sokubana sibambe umncintiswano omkhulu kangaka.
Umlandeli womdlalo wenguqu uSibonakaliso Ndlovu ukuthi kulungile ukuba uhulumende angavumi ukusekela inhlanganiso yezifa ngemali ukuze yenelise uqoqa imidlalo yeCOSAFA ngoba ilizwe lingatholi inzuzo ngokwenza lokhu.
Ziningi indaba esibhekane nazo njengelizwe okokuthi ungawukhangelisisa akulandingi yokuba ilizwe lichithe imali liqoqa imidlalo yeCOSAFA. Ngemva kwayo leyo midlalo akule siyasala sikuphethe okungathuthukisa impilo zabantu okungaba yisibonelo sokuba besiqoqe le midlalo.
Imidlalo yeCOSAFA Senior Men's Tournament ihlele ukuba idlalwe ngenyanga yonke enkwezi njalo umphathi ntambo uCoventry ukuchaze lokhu njengesinye sezizathu esokuba beyale ukuqoqa le midlalo ngoba isikhathi abakade besiphiwa ukuba baqoqe sisincane kakhulu. Inhlanganiso yezifa yona kodwa yayivele isikhuphe umbiko isithi siyamukele isicelo senhlanganiso yeCOSAFA esokuba nemidlalo iqhutshelwe kweleZimbabwe okungumbiko yokhuphe ingakaxoxisani lohulumende okungavumi kwelizwe leZimbabwe ukuqoqa imidlalo yeCOSAFA Senior Men's Tournament lonyaka. Kutsho ukuba inhlanganiso yeCOSAFA sokumele idinge elinye ilizwe elingaqoqa lemidlalo. Ilizwe leZimbabwe lagcina ngomnyaka ka-2009 ukuqoqa imidlalo yeCOSAFA Senior Men's Tournament njalo eminyakeni edlileyo lomncintiswano wokuqoqwa lilizwe leSouth Africa. Nyakenye iqembu leZimbabwe yilo eliphakamise linkezu. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Usibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe wethule umbiko wakhe weMonetary Policy namuhla wavuma ngokusemthethweni ukuthi isilinganiso sebondi kasisalingani lesedola leMelika. Ngokunjalo uthi kuqala ngomvulo isilinganiso semali zombili sizahlelwa ngumkambo wemali. kwanele mthwakazi likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo nguntungameli Nkomo Matukanduna kwafuphatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.